Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolosihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo bobulawayo.
Abona inyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya emehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi bonke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu, 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulaba phathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlife.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19, kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli, kodwa sizaqhubeka sicwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacatshile njalo, abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembhobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock, tele ukuthi khona nizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Unyawo ungakavala ngingakawuvali, ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahle wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya emehlo kuphela, bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo, umunye wahle wambamba ngentamo, babe bemfuqa bemfuqela phandle, babe bendonsa abangu-2 yibo abanidonsileyo abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu labana abangu-2 bahle banithatha bayingenisa emotini babemfaka phakathi babebemfuqela ikhanda phandle ukuthi ngaphansi ukuthi ngabona ukuthi imoto ayibisiyanga imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku-dusty road ngabe ngisizwa babeqala ukumbuza but kubeungani kuseganyeni vele kubeungasela light or anything babeqala ukumbuza imibuzo eminingi yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bengihamba imoto ihamba bebengakhulumi ngibona ngokwabo wodwa bebengakhulumi into kade bengibuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babebegcina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babebengihambisa idamu leyana lakho babebekuyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenza yonke into besekubuhlungu kakhulu yimi ngapho sekuhlangene nomqando ngoba kube kugodola it was around 2 ngiphumile phandle umunye wabe engiqhubela ishethi kuphela uma babesithi sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela uthi kuyini
kuconstitution yeZimbabwe isisekelo sombuso sika-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona kuhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusocala
abantu okuyibo ababuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kube ngani bonke balemizimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona emini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi ngibona laba ngoba ubuso babo bubuvaliwe bona laba bengufuki bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esitshengisele ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokhu kwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi ngokwabantu abalesamform of military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholiseni
kodwa angikakwanisi ukuthi ngitholi udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bagcine sebesithi babefuna incwadi eyabe ivele emapholiseni kunjalo kube nzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngake ngabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bengibuza imibuzo ephose efanana nemibuzo kade ngiyibuzwa abantu bona laba abandibile isikhathi abantu laba bengitholi bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information engizabe ngiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya-reporta ngoba yonke into engizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekhona le kobulawayo kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lesithi yikuwahlukuluza okusobala isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcini isihlalo umnumzana Job Sikhala untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda
uyaphosisa kalaqiniso umesithi thina ikesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi kulamalunga ethu ang-7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasotsha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibuswa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akhathe seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasotsha asebusa
Isikhulumeli sezano umnumzana Patrick Chinamasa enasimuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela. Lithini ngalokho?
Amazwi kaChinamasa ngawesethusi njalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame. Izanu ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sika sithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga nje lodwa ukulandela imthetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uChinamasa oligqeda ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu, abantu bangademonstrator. Lokhu kututhi uzatshaya abantu, hayi, ukhombisa hlophe nokuthengisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrator abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court akucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esathiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasatasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwabahealth, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. Uhealth konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 akula abantu abazodlula 45. Ayala sidila amaphoyisa hato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Ah, sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lanodlule wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, wase kuyacaca kithi ukuthi ha akho into esingayenza ikugijima ke sisiye enkantolo manje sisithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze kodwa nanku-ke umthetho welizwe nangu lesifo esifikile siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotsha noma akakaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment ngabe ubaba uChamisa ulokhe ngu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo ebese ngasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uThamisa nobaba uElias wokani wethu labana ngama responded labane interest ukuthi into le yenza kanjani so sibakhophile nabo sabafana
umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo.
Izakhamizi zedolobho lakobulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla? Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini we-Country Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukele ebhenki ekuseni tshona umile akula mali oyayithola azaze bekutshela ukuthi sesivala abantu bathole nzima somalayini amancane lawo.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela ikhefiwu lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke inqamba abukhangela abaningi. Siyabuzana abavela emakhaya abantu bagadile izimoto zona ezidurayo babuye emabhenki la amabhenki lapha imali kakula yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly khona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki lapha akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa yokungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uzulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa uhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Imele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala weHarare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Bonani balandeli bakaStudio 7 nabasakazi bakaStudio 7 abahle, ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe. Amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bazika bazimba abantu kuyikwephula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obakusenziwa ngomgaba, kuke kube netshintsho.
Okokuqala nje linjani msakazi? Hhayi, mina mphilile. Hhayi, mina ukutshengisela ngibona kungenzi msakazi wokuthi umkhuhlane lowo kwandile ngokuthi nxa litshengiselwa umkhuhlane uyandela izweni njalo ilizwe lethu kalilamali. So ukutshengisela ngibona ukuthi hhayi abantu kameme sibi lokuthi umkhuhlane uyabulala sibeme ngokutshengiselwe kalokho umkhuhlane udlule lowo. Hayi mina ngibona ukujengisela kungalunganga umsakazi wami. Hayi libengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukujengisela kulunganga abalaleli ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okukhuluma ngumgcini idlandla kathi St. Francis Town kodwa nizalwe lupane emzola. Hayi ngiyabona.
Balaleli bakaSigidi 7 namabancube ematobo. Ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usukhona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi. Njalo eBulawayo kwathatha isikhathi abantu bengakathestwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula. Akuzanywe sifile ukuthi abantu bathestwe. Ngingakhangela amalokishi njengabombundane labo omthuzini. Bale minyaka e-10 years bengala manzi labana abantu. Kuthiwa aqinise ungabona balala ezikotsho bayakotshoza no-social distance. Mamaski so leqiniso lokuthi analana amalokishanjeana bakithi laphana izalele i-COVID izalele sibili ngabe bayasukuma sibili njalokho kuzilwe bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta banabana babantu bamalokishanalana njengabomthunzini ngoba ngikhuluma nje basezikotsho kathesebusuku akula mamaski akula social distance abala manzi labana abantu akula ma-toilet abanye bahambele egangeni kunzima sibili uBulawayo hayi i-COVID izasiqeda.
Nifuka njani bakamthwakazi? Hayi thina siyavuka ngakuyavuma sizatshengisela. Kodwa vele ungazitshengisele babulala amasotsha. Anjo bona bayashutha baseduze phela lo president. Kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha. Ngakalisawa kuthandi sihlobo zami ngoba siphila kanzima. Uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla. Shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe. Sithwele nzima sihlobo zami. Ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiumkhuhlane we-corona lo. Abantu baphongubotshwa, abantu baphongutshaywa. Shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi. Ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi. Lisikhulule, sithwele nzima. Abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapha abasebenza khona. Shuwa manje sithini bakithi ake lisincedise bakithi. Le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa. Shuwa sizakufa lize zwathiwa sibulewe yindlala. Babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi yindlala.
Salibonani impela abantu baka Studio 7 likhuluma lo Josephat lapha okhulumayo. Ngike ngikhale ngani abantu baka Studio 7. Thina siyasenda ama messages ethu impela lathi sibeke uvolo. Kali wabali kodwa liyavula yakhombisa ukuthi avuliwe. Aliwabali lokho libana abantu ababodwa. Hayi siyacela ke nami ngicela impela i message yami leli ibani. Isikhalo sami sikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo wonke amagciwani. Izano alikho igcone ledlula izano. Izano yini igciwane lifanele ukukhitsha bese sikhipha ke ne-coronavirus. So ngomhla ka-1 lo umele impela sibona ukuthi igciwane leli likhulu eliyizano siyalikhipha abantu sike sizamene ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono. Lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela siyamfuna abantu siyamfuna kakhulu lo mlungu uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile. Sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale-corruption kwayona ama-MDC lawa liyababona labo baye hlukana bayahlangana bayehlukana asisazi ngempela ukuthi kahle kahle ubajahe zona izikhundla lezi labo bangangena imbusweni bafana nezana. Siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele. Sicela libali message yami bantu basithi 7 ngiyabe ngilalele kusasa ekuseni ngosisi uma ningayibalanga yani ke mpela selimdibi munyeke nezana. Ngiyabonga
mthokazi omuhle. Lina abakhulu. Ya ikorona ikona hlobo zami khona lokhu sokukhona. Ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo. Hey yibo basenzayo thina bese sizithulile khona. Befuhla besuka emazweni akajana befuhla befuthi ngcile lapha. Basithelela lento. Kodwa ke hayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID. Landele nje isiqondiso sezijulo. Mina kakhulu kuyamisayidi. Khona ukuhlala kathana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini. Lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiyayo emphakathini. Isikhathi esiningi vele ngisibhedela ngingedwa ngemuli yami ekhaya. Hhayi ukuhambahamba kangikuthandi. Lawe zivikela ngokufaka isayeke sinomisa. Xa ubonana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyakucelana madoda. Hhayi kunga fiki futhi bona ababuya befuhla kangeke ukuthi izibalo zikhula njani shwa insuku zonke yimoving ngwenye daluka
salibonani basazi ze studio 7 ubaba lo kade thisi uthi abantu abanikudla nge ezombangazwe liqiniswa lapha ebhinga mina ngiyakwazi kwenzakala ama councillors vela kola councillors osebenza kulokho kokudla okunikudla wakhulunywa ukuthi sikumethi ngefull council ebhinga wakhuluma ukuthi ama councillors le secular yabo bathi bona ngabalanda bale secular lokho kokuthi sidependa nge-district ukuthi i-district yangkhona yona eyabe icabanga ukwenza njani ngokwenzani u-p f kwabo thina vele singama-councillors vele kumbe kumasobhuku abasebenzi kula bantu abafakwayo bangamasobhuku bangama-shadow councillors bafakwa ezanu-p f okuthi bayanikana ukudla kubhalwa yibo abayenza ama-registers angikhona labo abe-social fomlungwe edepartment ebhinga ngapha
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa ezijayeleyo ukuthi kubonakale ama candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa ukwenza kwakhe khona kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebegula abantu laba. So ukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nxa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli. Kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president laba bangachayani yikuthi bekuzaba khona ukuthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu li-divided kakhulu. Yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube lemihlangano liyana emkhulu liyana. Kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia le-social media. Ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu.
Konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama-polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ke ngakhangela kulo umsakazo wama-Republicans lo kuthiwa yi-Fox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke laphana ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluza kwenzakala. Ikuthi izinto zalapha kwenzakala uluntu. Ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje. Kuvuke kusasa sokuthi epithi sekungokunye. Ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu, azame lokhu ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Kukhanya ngalokho izinto wakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule masinyane vulani. Sokubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulani. Kungavulwa kuhlale ngxenye i-2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqasa Ah, finish. Mbona ngathi lapho kuzadla kumtshaye kumcokotise kumqedithu.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalani seZimbabwe sihlala edolobheni leTexas ngapha kwele Melika. Kusela kagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi nani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacathangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.